sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chatele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oweStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 zibandlela 2024 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siyasuka siye. Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni, but umthetho yiwoso siphatha ko. Kunje khathi somama bonke khonapha abanye bale 3 days. Akulamanzi okugeza, akulamanzi okunaka, akulakudla.
Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende oqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazihlalisayo emapulazini la.
Thime ngaba ngunumber 3 DRC because South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bapha imibono yabo phambilini komdlalo ophakathi kwele South Africa lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we Africa Cup of Nations okudinga abazathatha imendulu ye bronze. Uhlelo lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela isihudo esekholera lokhubekela phambili endaweni ezisabalala kakhulu lomkhuhlane ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lukahulumende lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wesihudo esekholera luqhubekela phambili elizweni endaweni ezilenani eliphezulu labantu asebebanjwe yilesi sihudo ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Lezi ndawo zigoqela iHarare, Kariba, Mberengwa, Mount Darwin, Mbire, Mazowe, Gutu, Mwenezi, Chiredzi, Lezaka. Ngokutshona kwelanga la izolo inani labantu abakade sebehlolwe batholakala bele kholera bebesebefika 2,477. Abanakanelwa ukubana bake babanjwa yiwo sebesedlula 23,597. Kula basinde kiwo abedlula 22,853. Abanakenelwa ukubana sebebulewe yilo mkhuhlane baphezu kwamakhulu amane 448. Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende oqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazihlalisayo emapulazini la. Ngolwesithathu amapholisa abophe izakhamizi zenyandeni ezifika phose 200 zisetheswa umlando wokuzabela umhlabathi okungekho emthethweni. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ababojiwe laba bagoqela izalukazi lamaxhegu, ontanga kanye labo mama bakade belengane ezimunyayo. Omunye walaba betheswa umlando wokuzihlalisa emaplazini okungekho emthethweni ngunkosikazi Sibusisiwe Moyo obojwe ngolwesithathu othi babotshwe lapho bebizwe emhlanganweni.
Njengami ngina kakhulu ngumuntu wamaphilisi, ngisuke ngachiya amaphilisi sendle 2 days onganatha amaphilisi otshengisa ukuthi sukuyikufa kwasendifoltile amaphilisi.
Ophenda wathi nxa bengasuswa kule ndawo akakwazi ukuthi uyophephelaphi.
Siyasuka siye. Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni, but umthetho yiwoso siphatha ko. Kunje khathi somama bonke khonapha abanye bale 3 days. Akulamanzi okugeza, akulamanzi okunaka, akulakudla.
Umnumzana Ed Fillmore utuza lelwe Nyandeni njalo wakhulela khona ngakho ke akula lapha ngaqonda khona xa engasuswa ngamandla kulendawo.
Asusa ubuhlungu ngoba isikhathi sonke lesi bebebuya kubhalisa izinto bebesibhala singabantu abakhona and thina esangena ekuqaleni sasiphiwe la makhadi e-counseling khathesi amakhadi lawana kwathiwa singasathili but lamhla unithwela ikhadi ngapha kumelele ukuthi ulungisele ukuthi uthele suphindisiza kuthiwa mani.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Trolley Mgala othi umhlabathi bawaphiwa iziphathamandla zikarhulumente.
Enyandeni ihlale ngo-1982 mina besahlala ngaphansi komzali wami uThomsini Mgala lolu sisibanda. Then from there kuthe ngo-2008 sesike sakhulumisana lo resettlement officer lo councillor uChademan ukuthi besicela ukuthi basinikeze indawo yokuhlala basebesiphegela indawo yokuhlala ukuthi okathe silingancenza la duzane labazali bethu thina indawo esikhululele kiyo sikhuliswa ngabazali bethu baze basishiya mina ubaba nomamusho ngelekhwapha bangcwashwa khona phana so lami bengafisa ukuthi ngaba umuntu ongasuka ngithi ngiyakhela kwenye indawo.
Umnumzana Qiniso Ndlovu ongomunye wabazalelwa eNyandeni wakhulela khona uthi yena wathelwa ihlahla ngemva kokufaka isicelo kusobhuku.
Sengitholile indawo ngaqala nami ukwakha kodwa mina ngangizitshela ukuthi kusemthethweni ngoba ngangifakwa mbani yisandla sikahulumende esingusobhuku ku-grassroots.
Amapholisi elizweni lonke jikelele esebenzelana labogatsha olubona ngomhlabathi basungule umkhankaso wokubopha uzulu ozihlaliswe ungekho emthethweni emaplazini abawubizwa ngokuthi Operation No to Land Barons. Izakhamizi zeNyandeni ezifika phosa amakhulu amabili 180 ezibotshwe kusukela ngolwesithathu zizamiswa phambi komthethondaba ngemva kwamaviki amabili. Ayisizo zodwa ezakhamizi zeNyandeni ezibotshwe zasiwa emthethwandaba phansi kwalolu hlelo ngoba solusabalele ilizwe lonke okugoqela eMasingo, Manikaland lezinye. Ingcwethe ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu lezemithetho zelusola kakhulu uhlelo lolu zisithi iningi lalaba bantu lathiwa ngabamhlophe abaqotshwa emapulazini la njalo abanye babo babelwe lomhlabathi ngabezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuthi abadingele ezinye indawo zokuya kwakhela khona kuloku baxotshela iganga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ng-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe imbula
ngugama.
Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazane.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula udaba lokuhlaliswa kutsha kwabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi besebenze ngokusemthethweni. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane, yena ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle eye Health and Housing Committee, osichasisela ngenyathelo abalithetheyo.
Ukususwa kwabathengisayo ezindaweni ezingekho emthethweni kuzasincedisa kakhulu njengedolobha lakoBulawayo ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane wekholera. Lokhu kuzakwenza okokuqala ukubana silandele imithetho yedolobha esithi ngama-bylaws ukuthi yakuvunyelwa ukuthi umuntu ahlale nje mahlayana ayithengisa ikakhulu ukudla. Njalo thi lokudla okuvele kungavunyelwa ukuthengiswa ezisaladeni, ukudla okunjengenyama kulabantu asebethengisa inyama ezisaladeni kulabantu abosayo. Lokhu kuzakwenza ukubana balandele lokho okuyikho abanikwa ama-license okubana bakuthengise, abathengisa izithelo, abathengisa ama-vegetables. Njalo lezo zindawo zizabe zibesenelisa ukuthi bathole amanzi okugeza izandla ngezikhathi ezifaneleyo nxabe kambokudla lezambuzi. Njalo bathale ukuthi bathengisele endaweni elezambuzi. Njalo njengedolobho lakoBulawayo-ke kulamanyathelo athathayo ukuthi kwenze imikhankaso yokufundisa abathengisayo labo bonke abahlali bokubulawayo ngokuvakela emkhuhlane wekholera. Kulula ke kubana bathole izixwayiso ebebezele bezithuma bezithola idolobho lakobulawayo ezinjengokuthi bageze izandla nxa bephuma izambuzi kakhulu, ngoba ukungagezi izandla lokho abantu bebamba ukudla bephuma izambuzi. Nabantu abaningi abathengisayo nabantu abaphuma ngaphandle kwedolobho lakobulawayo bevela ezindaweni ezijeniwe lokudla kwabo abazela kokuthiyeniyo. Kodwa ngathi labathengisayo esibaziyo ukuthi bahlalisiwe basuka laphana bathengisela laphana kuza kwehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wekholera.
Kuyini okuzagoqoka ngalesi sikhathi? Siyabona ukuthi lanxa abantu bephiwe indawo zokuthengisela kuyabe lokhu kulokuxokozela, njalo sikhuluma nje bekuvele kuxokozela khonaphana ku-5 Avenue. Kuzayenziwani ukuthi wonke umuntu alandele umthetho? Abanye siyakwazi ukuthi bazahamba bayithengisa lanxa bengalamvumo.
Iye, kuzathathwa kwamanyathelo ukubana umuntu othengisele endaweni engathiwe aphiwe esithi fine yokubana beqile umthetho, ngoba sekubike kwaba lokuxwayisana, kwaba lokukhulumisana. Abantu abadingwanga kusebenzekwa ilungelo lomuntu. Wonke umuntu sesazi lapha kufaneleye khona. So kuza kwenzakala-ke ukubana abantu baphiwe ukubana bahlawulele ukuqalewo mthetho ukuthi ngisile endaweni ezingayisizi njengoba zithile ngayo nokuthi ukulahla kwengcekeza, kulahla amahlakani. Labo bantu abenza okunjalo baza kuhlawuliswa imihlawulo yokuthi balahla ingcekeza amahlakani. Nokunye kuzasincedisa njalo ukuthi njengegodini, amavendazi azabe segodini nxa sekule mthovo esukela khonapho, abantu bekhwela khonapho izimoto, kuzabe kusenza ukuthi labo bakunanzelele ukuthi ibhizinisi yabo izabe isendaweni enabantu ukuthi abasezi babalekele abantu besiya ezindaweni ezingelabantu iyathengisela khona.
Icouncil yona-ke siyabona abanye besithi iyehluleka ukwethulela abantu imfanelo zayo ngokupheleleyo, okunjengokubuthwa kwezibi lokuthi kube lamanzi eneleyo.
Izibi ziyabuthwa lezimoto, ama-community trucks ahayiwayo icouncil ancedisana lemoto zethu lezi ama-compactors esijwayele ukuthi izimoto zamamabhimu ukubana zivuthe izibi. Kodwa-ke kusuke sekungathi izibi kazivuthwa ngoba zihambelwa ngabantu abaningi kakhulu, abantu asebethengisela edolobheni ukwedlula laba abantu ebesikhangelele izibi ukuzivutha izolo. Njalo abantu bebethengisa emini ekuseni bachayise ngezikhathi zokuchayisa, kathesi abantu bathengisa emini kuthengise njalo ubusuku bonke. So kwenza sengathi kuyasikhulela-ke ukuthi izibi. Komunye umuntu ofika edolobheni ekuseni ilanga liphuma lofika ebusuku, usuke sekungathi kakuthanyelwa izibi kazivuthwa. Amadamethu amanzi aphansi kakhulu esokwazi kwabangela ukuthi ibe lezikhathi ezithile singela manzi 120 hours singela manzi njengedolobhe.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombi Zodwa Khumalo ka Ward 23 enkulumane kobulawayo, yena ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempilakahle eye Health and Housing Committee. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Phuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande, yena-ke osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dumisane Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ugatsha lukahulumende oluphathelane lezamabhizimusi amancane. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Gandhi, lami ngiyabonga ukuthi ungamukela ehlelweni lwakho.
Siyabona ukubana abayakhala abanye abaphila ngokuthengisa, abathi bona imbadalo le okuthiwa bayibhadale nxa befuna ukuyathengisela egodini i-$90 iningi kakhulu. Lina litheni ngale imbadalo?
Silemzamo esilokhu esisayenza ukuthi sikhulumisane lo-contractor le-council ngendlela abantu ababaphathe ngayo. We had our last meeting sile-contractor lapho esasi propose thina ukuthi abantu babhadale i-$30, yena esithi abantu bangabhadala $50. Wasesithi usa consulta ama-principals ethu abuye back ubaba uchabalala. Kodwa to our surprise kuthe sokubuya without consultation yetu sokubuya sokusiba $90. Ngikhuluma nje ngingakhuluma lo mayor ngambhuka ukuthi kumele sibe lomhlangano sizame ukuthi sibonisane ukuthi indaba leyi singayiphatha njani ngoba sibona ngani iyabulala abantu kulokuthi incedise abantu.
Siyabona ukubana umunicipality usevumile ukuthi abantu bathengise bese endaweni le kade kuthiwa basuke ku 5 Avenue. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani njalo lina njengabaphila ngokuthengisa libuthatha njani lolu daba?
Sibonge kakhulu ukuthi umunicipality sigcinise sivumelana after a long struggle. Into desa singayilungisa nje kudala kungakawonakali abantu bangagcwala idorobho lonke. Kodwa ngendaba zokuthi sasidoniselana especially the previous council yokuthi yayisithi yona kayifuni bantu ezindaweni zona lezana okwagcina kudala ukuthi saba lempikiswano enkulu yokuthi abantu bagcina sebethenga sebegcwalisa sebegcwala i-street bengabhadali lutho. Kodwa ngemva kwe-engagement siyabonga ubaba uDube njengo-town clerk wakobulawayo, sibonga ubaba uColdart njengo-mayor wakobulawayo ukuthi sikhulumiseni saze safika endabeni yokuthi kungcono ukuthi konkona silungise ubulawayo ngokuthi kube nesanithi abantu bakwanise ukuthi bathengise. So ngikhuluma nje izolo bengilomhlangano nabantu bonke abathengisayo edorobheni lakobulawayo ukuthi sizame ukulungisa ubulawayo.
Manje ubona ngani kuzabalula yini ukuthi kusetshenzwe kungela kuxabana ngendaba yokubana kulabanye abebandla lelibusayo njalo lokunye okunjalo okuze okade kusenzakala kuzalunga yini khona phana?
Kuyalunga baba Gandhi ngoba sivumelene singabahlali bakobulawayo. Ngithemba wonke umuntu ule sense of ownership engathi ngesilungu ukuthi konkona wonke umuntu ubona kuqakathekile sesibone sonke ngendlela efana nayo ukuthi ubulawayo kumele alungiswe. So ngaleso sizathu ngeportfolio yami leyi engikiyo as the advisor on the on SMEs engu advisory council I meeting sisile consulta abantu bonke who are stakeholders sasabonisana safika esimeni sokuthi madoda silungiselele ubulawayo sindawonye. Ngithanda ukubonga abakhokheli bonke amabandla ukuthi konkona sikhulume ulimi olulodwa lanxa abantu becabangela ukuthi engxe njengebandla elibusayo ngalisoze likuvume khona. Kodwa ngiyabonga especially ubaba uJabulani Sibanda ngemva kweconsultation yakhe le team yakhe ukuthi siphume lento eyodwa yokuthi sibumbe ubulawayo abe ngubulawayo wethu ayikhona ukuthi abe ngubulawayo esimbulalayo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngivalelisa abalaleli ngithi balaleli laba kade bethengisela ku 5 Avenue so ndilaneduze liregister amabizo enu ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu bonke singabathini singabancedisa njani. Kuzasincedisa khona ukuthi nxa uthengisela ku 5 Avenue kumbe uthengisela edorobheni phakathi sokwisikhathi sokuthi sikline idorobho. So singakathi sithumele kumbe kubuye abantu bomthetho sondele eduze sibonisane nini ukuthi singancedisana njani. Ngiyabonga baba Gandhi ukuthi ungcuse ehlelweni lakho. Ngiyabonga balaleli.
Lo-ke bekungumnumzana Dumisani Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kugatsha lukahulumende olubona ngezamabhizimusi asathuthukayo. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilala.
UZulu uveza ukukhathazeka ngohlonzi lwemihloliso yeZimbabwe. Abazali sebebalekisa abantwana ekubhaleni imihloliso yeZimsek bekhetha ukuthi bebhale eyeCambridge. Abathi ipha abantwana isithupha sika-A level esamukeleka ngcono emakolitshini. Imbono ngalolu daba yehlukene. Abanye besithi iZimsek ilokhu ithembekile njalo ihlonitshwa emhlabeni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba indawo zikaform 5 ezikolweni ezizimele zodwa ama-private schools zikhanya zisipha indawo kulabo ababhala imihloliso eCambridge. Kodwa iningi lezinye izikolo bezithatha abafundi ababhale iZimsek zisipha abantwana ithuba lokukhetha ukubhala iZimsek kumbe iCambridge kusibanga seka-A-level. abafundi abaku form 5 baqala izifundo mhla ka 5 ngenyanga kaNhlolanja. Umnumzana Mthandazo Nkosi, umzali womfundi olobe eCambridge, uthi bakhangelele ukuba umntwana uza kuyafunda phandle kwelizwe ekolitshini, ngokunjalo eCambridge babona izamupha amathuba aphezulu ukuba athole indawo eyunivesithi.
Sabona ukuthi hayi izimiseko igcwele ngokuthi bezwa sokuzwakala ukuthi hayi amaphepha selikhile, yeso lalokho kwenzakaleso iCambridge ayilakho khona lokho, asozuze ukuthiwa amaphepha alikhile. Njalo sasikhangelela ama-opportunities ukuthi umntwana ekwanise layo ukuthi engabi lama-limitations.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi iCambridge ilembali enhle ekulotshweni kwemihloliso. Ungeke wezwa izehlakalo zokutholakala kwemihloliso phambilini kosuku lokubhala.
Cambridge University endala siseve iminyaka eminingi kungela history of failure, history of leaking.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, umnumzana Themba kuye moyo, uthi imihloliso eyezimiseki ayisela hlonzi ngoba sokulezehlakalo zokuba abanye abafundi bazithola bele mpumelo yemihloliso abangazange bawubhale, kanye lokutholakala komhloliso usuku lungakafiki.
ICambridge ayilambali yokuvuza kwamaphepha. Izimiseki selokhu abakhona elizweni minyaka yonke kulamaphepha avuzayo.
Kolunye uhlangothi, uDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uthi isithupha sezimiseki sinohlonzi siyananzelelwa ngamanye amazwe.
ICambridge siyalolonga ubungcithi bokumaneja ama-examination yedlula izimiseki. Yikho lapho sithola khona ukuthi kwesinye isikhathi izimiseki ilokukiliza ku-management of its examination. Sithi thina izimiseki yebo kambe ingcono nxa kubhadalwa exam fees ezimiseka. Kanti ke iCambridge hayi iyatshona esikhwameni.
Isikhulumeli seZimbabwe Schools Examination Council izimiseki, uNkosikazi Nicolette Moyo Dlamini, ukhuluma ngamanyathela abawafakileyo ukuze kuthuthukiswe uhlonzi lwemihloliso yabo, egcizelela ukuba impumela yemihloliso yabo iyathathwa ngamazwe onke.
Abafundi ababhale imihloliso ngaphansi kwezimiseki nelisa ukuba bathole indawo kwamanye amazwe besebenzisa ama-certificates awezimiseki. Izimiseki iyarecognizwa emazweni wonke.
Umnumzana Nkosana Dube ofundisa i-journalism le-media studies e-NUST uhlaziya uhlonzi lwesimo semfundo eZimbabwe.
2023 izimiseki celebrator i-29%. But umbuzo okumele sizibuze wona ikuthi kwenzakalani ngenye leyi percentage eseleyo. Sikhuluma ngeabout 71% kwenzakalani ngalabo bantwana.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa uchaze ukuba uhlangothi lozimiseki lulandela zonke iziqondiso ezikhangela ngokuqhutshwa kokulotshwa kwemihloliso okwezinga elihlonitshwa ngamazwe womhlaba. Uphe isibonelo seSwaziland athi isitshengise isifiso sokuba abafundi balelo lizwe babhale imihloliso eyezimiseki. Wengeze ngokuba ukufakwa kwekhala sekuphathise ukuthi abafundi bengahlolwa ngokubhala umvimvinya kuphela, kodwa baphiwe ithuba lokubonakalisa ukukhalipha kwabo ngokwenza imisebenzi yezandla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela imibono yabalandeli bomdlalo wenguqu phambilini omdlalo omkhulu phakathi kweSouth Africa leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations.
Iqembu leSouth Africa lizadibanele leDemocratic Republic of Congo namhla ebusuku kudingwa iqembu elizaphutsha lihlezi endaweni yesithathu kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ona ofika emaphethelweni kusasa. Umncintiswano wenkizwe AFCON lonyaka ukhutshelwa kwele Ivory Coast walandela iLeague yeSouth Africa. UThabo Ncube uthi iqembu leBafana Bafana linganqoba nxa abagadli balo bengasebenzisa amathuba abawatholayo.
iSouth Africa ingathatha unumber 3.
njengoba ayigame le edlileyo bake bazama ukuthi bezama ukuthi bekore babe la chances abaningi kakhulu ukuthi le third place bengazama ukuthi belungisise ama chances labo ehlohle
obedlalela iqembu le Toronto kusigaba sebulawe province division 2 nyake nye uRain Dlovu uthi imbekwa yiyo ezahlukanisa iSouth Africa le DRC
etiki yaliza hamba ku extra time fiyo ma penalties even na midfield ya South Africa yadiki cover yaba defender so ikhoza veza veya concede kakhulu
imvimbi South Africa uGrant Kekana akasoze adlale namhlanje ngoba watshengiswa ikhasi elibomvu emdlalweni wabo leNigeria njalo umdlali weqembu leEast Rovers uMpilo Enhle Ndlovu uthi lokhu sekungalisebenzela iqembu leDemocratic Republic of Congo
DRC yaba unumber 3 yawina 1-0 bona nayi South Africa in defense nganiyaleka
odlalela iqembu lebolayo City uNtando Inkosi Dube laye uthi iqembu leDemocratic Republic of Congo lizaphusha lisendaweni yesithathu.
Timi engaba ngunumber 3 DRC Congo South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Umdlalo okodlala kule Botswana uThabiso Ndlela uthi iqembu leSouth Africa kumele linqobe ngoba limele wonke amazwe yaseNingizimu yezwekazi laseAfrica.
Kumele sirepresent lati njengoba siyayilandela njengoba makhelwane at least ngaphume ngunumber 3 yaba ngcono lati singaba happy.
Amaqembu asemhlubulweni wangezansi siyezwekazi leAfrica athi leSouth Africa leDemocratic Republic of Congo adibana ngehola lechumi namhla ebusuku ikanti umdlalo wokugcina kulomncintiswano oza kuba phakathi kwe-Ivory Coast leNigeria kusasa ebusuku ngehola lechumi. Iqembu leNigeria likhangelele ukuthola inkezo ye-AFCON okwesine ukuthi le-Ivory Coast lona likhangelele ukuthola inkezo leyo okwesithathu nxa linganqoba. Yimele Studio 7 ngoBulawayo ngingujoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculo womdumo kaMasikandi unqame bomvu yena ke osanda kwethula isingulo yakhe elesihloko esithi bayokhuluma bethule igama lakhe lokuzalwa nguOnesimo Golide Chuma njalo ucola ekwele South Africa nangwe ixoxalo ntungamile inkomo we Studio 7
Sanibona bafowethu nadadewethu emsakazana mkholo nqamebomvu kamzelekazi kamashobana ushoboshobo lonkangoyisi umashobana hey sengihambile impela emkholweni ongoshokotshengine album ethi bazali bami bese kuba khona ialbum ethi unamanga sangoma kube khona iEP ethi etshovetsho leshisa ikhothaka engiqoqise yangiqoqise iyindondo bese kuba nale EP engirekodile la ngikhiphe khona ilondo njana I single track lena ethi bayokhuluma bathole
ngiyakuthanda makot bayokhuluma bathole makot wami yakuthanda
ngiyakuthanda makot bayokhuluma bathole
makot wami yakuthanda
ngiyakuthanda makot bayokhuluma bathole
ngiyakuthanda makot makot wami yakuthanda
ngiyakuthanda makot bayokhuluma bathole
ngiyakuthanda
Niyathanda makoti bayokhuluma bethu niyathanda makoti
ukhuluma ngani kulingoma
thine okufanele sikhulumele abomakoti bethu abo aunti ihlobo eziningi sokuze ngabathanda umakoti so mina ka njengendoda enobuhlakani ngasemedaye ake ngibakhuzeke bonke abangabathanda abomakoti bethu bakhuze ngengoma
abalandeli ubachiela waphamazwe
bafo wethu nani bodade wethu ngidlulisa amazwi amakhulu okubonga kini nonke eningesekayo nanonke eningivotelayo siwina ama-awards nje kungenxa yenu phinde ngibonge kubo bonke engisebenze nabo kule EP engizoyidedela nje ngeyi-6 zika-April ngibonga umshini waseshowe uyeni producer ubhuti uThembelani Nxumalo phansi kwanongoma ubhuti unxele phansi ebhulo ngibonge ubhuti uNkunze Bomvu phinde ngibonge ubongiwe wakaphakathi ungakhohlwaka ubhuti uVideo uPhokantukwana Eastern Cape ngiyabonga kakhulu bafowethu
maphotwa ami yakuthanda
yone
Makoto aminyapta
Niyatanda magote Bayo kuluma betu
Niyatanda magote
Makoto aminyapta
Niyatanda magote Bayo kuluma betu
Niyatanda
magote
Nile temba lokuba liukholisile umculo umdumo kaMasikandi esuphiwe ngonqame bomvu. Singekehlukani isihlo. What is sesiqhibi sesifike emaphetheleni yohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.